Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 29 tuligazi 2022 ngokristande endabeni zethu lamhlanje usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo kanti kubangelwa yini ukuthi izisebenzi zingatshengiseli ngobunene
nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama
ugatsha lwezimstat soluthule ingcazelo yodaba lwamanani esensus aveza ukuba kule ndawo ematobo okuhlala abesilisa kuphela kungela ngitsho lo yedwa owesifazane
nokuchamanzi inkinga yakhona ukuthi ngathi zange lathi ikakhulu isizwe society zange sazinika umlando ukuthi senze into kwesijalo ukwenza kuma election okuthiwa imonitoring
kambe umphathi mtambo wezimali umnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi la
ye ngoba yibo abathwele yibo abaphethe ikhulu nxa kulamabhanga inkinga ikubo
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni was Studio 7. Sibindi lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo lanxa izisebenzi phose zonke zivumelana ukuthi iholo liphansi kakhulu inani labatshengiseleyo alihambelani labakhononayo kwamanye amazwe ukutshengisela kusekelwa izisebenzi phose zonke okwenza kube indlela ebalulekileyo yokulungisisa udaba lweholo kodwa eZimbabwe kukhanya kungasebenzi. Inkokheli yezisebenzi yayithe amalanga adluleyo amabili abe yikuqala nje kohlelo lokutshengisela olubanzi. Kodwa ngendlela okwenzakale ngayo kukhanya kuza kuba nzima ukuthi izisebenzi zitshengisele njengoba zimadolo nzima ngalolu daba. Umphathi mtambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube endawonye lowezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe uhlangana lezisebenzi ngomvulo kukhulunyiswana udaba lweholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezctu umnumzana Jafet Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwehlulayo kudaba lokutshengisela.
Okokuqala kungaba indaba yokwesaba indaba yokwesaba ukugunyulwa emsebenzini ngoba phela ngabantu abasebenzela uhulumende kubalulake okunye ke ibikho kuvele kukhona phakathi kwelizwe ukuthi nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama kuthi ungaba ngumuntu omelela abanye abantu abangaphandle kwamazwe so kusuke kube indaba ke engenisa ezombangazwe ukuthi labo ke abakhala la umsebenzi ngabalwisana lebandla elibusayo njalo bethunywa ngabantu bangaphandle kwelizwe kumbe sebethunyiwe ngabe opposition kwebezombangazwe kusuke kwethuse abaningi ngokuthi kwele Zimbabwe nxa unganikwa ke igama lokuthi ungumuntu ke olwisana lebandla elibusayo kumbe njalo ungumuntu we opposition kumbe njalo ukhuluma umelele i opposition kunengi ke okungakwehlela abanengi bayakwazi ukuthi ungehlela kuyini kuba kusuka kwesavise kunkokheli ke ezithize ke kulabo abasebenza kokhulumende kati ke okunye kubangelwa yi policy nxa kubuya ke kuqhatshweni ngoba phela uvele uhulumende udonsa ke kuma structures ebandla elibusayo so kuba labanengi ke abalozwelo ke lo uhulumende kube ngabantu abebandla elibusayo kuba nzima ke ukuthi bekhalale umsebenzi ngokuthi babe sebebona ngani thakona ke sebehambisela phambili ke injongo yalabo abaphikisana lohulumende kozombangazwe so kuzaba nzima ke kwabathize ke abasebenza kuhulumende ukuthi bale umsebenzi kodwa ke abaningi hayi ukhanya ke kulukhuni abanye siyakwazi njalo ukuthi bathe besuke emsebenzini sababona sebengama members of parliament sebengama deputy ministers so babe vele bekuma structures ke uhlangothi ke olubusayo kumbe ibandla elibusayo so kuba nzima ukuthi bebonakale ke bengani bayaphikisana kumbe bayalwa lo hulumende
akula inenye indlela engasetshenziswa
nxa sikhangela nje indlela kumbe singathi ama esingakubiza ngesilungu sithi ama struggles kumbe ukulwa kumbe ukuzama ukuthola okufunakalayo kuzisebenzi kuqala ke ngokukhulumisana nxa sekwehlule ukukhulumisana kujwayelekile kuyazakala njalo kusemthethweni ukuthi izisebenzi zinala umsebenzi umthetho wobususitsho ukuthi bengenza njani ukuthi beyale umsebenzi okusemthethweni benika ke inotice ekwanileyo bezama njalo ukuthi kulandelwe ke ivoti ke efunakalayo kudingakala ukuthi bangaka bavumelana lakho so indaba yokuyekela umsebenzi isibanjwa engani into embi kumbe ngesilungu singathi a criminal issue kumbe into ebulalisayo kumbe into echayisayo kanti ke emthethweni ke indaba ye strike kumbe ukwala umsebenzi ikhona emthethweni iyavunyelwa
Umnumzana Jafet Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU uhulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstats solwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba kuwa 20 emadobo kuhlala abesilisa kuphela njalo akula ngitsholo yedwa wesifazane kulabanye abasele bekhuza umhlola kuli viki kulandela ukwethulwa kwempumela yesensus enziwe yilolu gatsha kunyanga izimbalo ezisanda kwedlula eveza ukuthi ewadini le kusemizini yezinsizwa kuphela abanye bebesithi lawa ngamanga aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene kodwa kuzincazelo eyiphe izolo iZimstats ithe isizathu ukuthi uward 20 kusemaplazini lapho abafuyi abavela kwezinye indawo abalagisa khona izifuyo zabo ithi abesilisa abahlala kulindawo bangamachumi ayisithiyagalombili lanhlanu 85 njalo kabagqilanga kulindawo Kusensus ka 2012 iZimstats ithi kuli ward kwakuhlala abesilisa abangamachumi phose amahlanu 49 labesifazane abalichumi lanhlanu kuphela 15 uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda ohlala emadobo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho olwedluleyo kuliwadi
uward 20 wakreatwa uphakathi kwamaplazi aphakathi nxa uhamba komgwaqo wekhezi so iwadi yakhona ayifani labo ward 23 labo ward 24 nabo ward 25 ward 25 bangapha kumthwakazi kulabantu abaningi kakhulu futhi ayifani labo ward 16 ward 17 okungamakhaya so kusemaplazini nje kusemnageni imizi yakho nambona ngani ingu 25 imizi oso ncwangcabanga kahle ngamaplazi nje ukuthi imizi yakho into egaga futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona izinstati bekungabantu abahlala emladeni abekusinkomo ngoba abanikazi bamaplazi lawo bahlala kobulawayo abanye bahlala egwanda kodwa ke okungaba kuzachaza ukuthi yena leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa kuvotwa abantu abangaki ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibese siqathanisa ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu
ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi
yokuthi sikubambe khonoko sikubambisise bese kusithi ngokhetho saleliswe ukukhangela ke bese sibona ukuthi anje wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka sikuzamela ukuthi ke kuza sinceda thina ngabe sianalyze ukhetho ukuthi sikuyele siyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kule wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe sokutholakaliswa kunabanye abantu amanumber sesiku-500 kuza sinceda khonokho ngoba leyo wadi sibili liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gqagqagqa imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu kusensasi lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa eMatsouth kuzokuthi iMatnorth
kukhona ukuchamans inkinga yakhona yokuthi kathi zange lathi ikakhulu i-civil society zange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba okuthi kumonithwe indlela ye-census so nxa sekuphume kwabanje nanxa sizakhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabe le Mathekelele ne-South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi
lo-ke ngumfundisi Anglisto Nsibanda isakhamuzi seMadobo Gambe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na abanye basale bezibuza lombuzo izolo ngemva kokwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm fiscal review and supplementary budget umbiko kaNcube awemukelwanga ngabaningi ngoba amacebo awethuleyo akhanya engasoze athuthukise umnotho lakancinci uNcube uvumile ukuthi umnotho welizwe uya nganqele esithi lokhu kubangelwe yikunganga kuhle kwezulu lempi yakwele Ukraine leRussia sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
hathi kukhanya vele akubula into ekhuphukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imiholo ezisebenzi kahulumende ye baba kunjalo ukuthi uyehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngwemali eyezimbabwe yalapha ibhajethi yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle zabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisela umnotho wethu ukukhuluma ngama-external factors intengo yezimali eyangaphandle kwelizwe kodwa akajwena ukuthi ufuna ukulungisisa njani okwegolide imali zegolide ukhuluma ngazo kodwa akutshengiseli awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana bezimbabwe izalungisiswa ye singathi khona akwenzanga lutho ibhajethi yakhe bingaa ziphathanga lutho oluqhakathekisa imali engena esikhwameni sabantu disposable income.
Sike sezwa abanye abacubungula izenotho bephuma emsakazweni weZBC besithi bona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube zonke ngazi yalandelwa kuhle ngaze yaphumelela udubo lusuka lube yilaba okuthiwa ngama securocrats labanye abezombusazwe kungasuswa ezombusazwe kungaba lomehluko na
uhulumende wethu oweZimbabwe singathi ngesikhiwa yi unitary government uhulumende osebenza esuka egatsheni lolodwa ama minister ama security courts labanye laba baqhatshwa nguhulumende asebenza bephansi kwemthunzi we-executive presidency, executive authority. Kuchukuthi konke okukhulunywa ku-cabinet yeZimbabwe, lokho okukhulunywa ku-political ye-ZANU-PF, kufanele kwenziwe ngama-instructions okarhulumente obusayo we-ZANU-PF. So akusilo qiniso ukuthi ngaye kuthiwa ukuqoqwa okwenziwa ezomnotho nguNcube kuyalandelwa. Kufanele kulandelwe ngoba sile executive president yumsebenzi we cabinet ikamnangakwa ukuthi kube labantu abalandela imithetho yakhona kuphinde kube labo Joram Gumbo labo Gumbo labana aba minister abaqondanile implementation yama policies lelo asoqemiso kutshengisa nje ukuthi i executive government silayo o executive authority le cabinet yakhona le ruling party bayehluleka uku implementa lokho ukuthi babe sebesithi khona uzibani bani ngayo yenza lokhu ye
umnomzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ngoba manje lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagetsi eVesa isiyandelwe okukuthi ayisoze yenelise ukusuthisa uZulu lamankampani. Leli phephandaba lithi kulamankampani amaningi asevule imigodi lawonala avele ekhona asefuna amandla kagetsi amaningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi abayisithupha abase engozini yemota emgwaqweni osuka eRusape usiya eNyanga. Leli phephandaba lithi iroli ibithwele abantu abalishumi nasithupha yadubuka ivili yagenquka kwafa abantu abayisithupha kwalimala abayithoba munembili abanye babo kakhulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sizasakazi ivuka njani nomthokazi omuhle yonke indawo lapho elikhona. Okhulumayo ngumqebisi Mathanda ngisesentshurini akhoke ngokuzalwa ngisegwande e-Alisuphi. Anti-ke ibele sihlole lami kubo kifuke lapha labo Ntungamiri Ngoma ukuba sala lamilikela imbaleli kodwa yami hawu bani kunini kambe nini lo sengiphosela abantu kodwa lokhu lokhu ikhahlelile ezinangeni ngiphosele ikhahlelile ezinangeni yazi ngiyakhale ngiyalizwa liyabakhuluma abantu ukuba kukula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamaChina. AmaChina wona la aza sibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esengiyibonile asebenzi aphandle kulokho ebesimoshela izinto. Ilizwe liyaphela lokho elikhonolezwa yiChina kancane kancane. La acotsha abelungu iZNPF wathi akabafuni ngofuna ukuzivusa kodwa ngathi sesiyabona nangokodwa sesisimuswa ngesinye isizwe samaChina. Sizazokhala okukhulu kakhulu. Isizwe lesi sondaba wakho right yabo emaChina indaba. Akho right
imali ubaba asithathele izinto basithathele yonke into ngaphakathi kuba kula into zesilungile thina singabantu abasebenzi. Ngiyabonga ngithokoze umuntu ngicela ikodi yami leta
injani basakele ukuthi yabingelela ngomsebenzi ngakwelihlonzelayona mina ngifuna ukukhuluma ngoJonathan Moyo. Jonathan Moyo uhlezi khona leKenya kodwa ulandisa izindaba zeZimbabwe. Funani ku-TPC Jonathan, funani ngama-structures ukuthi abe sengena nthi vele ngumdilizi abe sengena ke kuma-structures ahambe edilize 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 imisebenzi kaJonathan cela astophe isiyakhe lekenya stophe i-nonsense thina umthetho umlandelayo siyamazi stophe iJonathan ekela khona kokukhulumayo
sanibonani sanibonani lonke njani ngomfazi eZimbabwe hayi mina engibuka ngolayo amadamu lawa angaphumelela ayakhiwayo ngibona kuzo kuyinto enhle kakhulu ngoba manje ngiwabona eqhakathekile ukwenzelawo yonke into lonke kuzoyakha amathayini anxa ibhadalwe ngani lebe ngabhadalwa ngamaplani lebe ngabhadalwa besayamuntu lebe ngabhadalwa ngegolide ngicabanga ukuthi kungumbono omlile kakhulu ithi kungupresident omnanga kumbela amnanga agwala kwasaba nama-cabinet yakhe kuyinto enhle ukubongela lokhu ayikho ukusaphathizane kodwa ikubongela into eza ebantwini bezimbabwe because ukuthi kwenziwe ngubani akutsho lutho ngoba amaphathi onke ngicabanga ukuthi alamagama ozanu zaphu MRT maningi-ke lamaphathi okodwa ngingakusenzela abantu into enjalo kuyinto enhle kakhulu ngakubongela mina ngazalanenzekako so ukuthi kubhadalwe ngani akuhoba kufanele vele ikhona ma imali engekho ubhadala ngokhona kumbe izindlovu bezinkomo kumbe lamapulazi because amanzi yaphili and amachina asasibonele iphalamende lakhe eharari nje ukuze konke lokho kanti ngokwazi ukuthi akula muntu ozophila forever akula muntu ozophila forever kusuke vele one day uNkulunkulu uzokwenza njengabe lungu babesaba ngithi yaphila bayisiphilente kodwa abasayithathanga so nabo angizami bazophuma ilanga labo lingasiki alingasiki siyabonga siyabonga singazemuhle kakhulu thina kuyambonga ngiyakubongela lokho kodwa ngimlandele ezakho angiso mlandele ezakho
injani studio 7 hapa ngapha thina eBulawayo ngapha hayi kungcono konoku izodla kudwangu hayi singona ukuphile hayi asakubona ethawuni ematawuni asakubona sikuzele emakhaya komtoko le lapha eBulawayo hayi akula lutho sikuzuza komtoko lapho kunabantwana abachayiweyo hayi eBulawayo hayi gula
khosiyana kule mbakaphathi loku ukuthi Beatrice Mthethwa ukuthi ngiyamncala mwakathi kabisa sana bakuzethu yiwa kahamba sobe ngomntwana kabisa into enje ikhatha likamolawuri yayinoni yazimba nanka constitution yayinoni yazimba ivele kakanyanya kubantu bakokonko wonke imaniki zalo kokuthi especially amakane abuso ayikhona kuli bawo bari mu ngoma mpati ya ZANU PF otonteke olomatonteke ziyakucheni mapureshara izabiyeni abakayofa basuka kalete bazanu kambo bantaba balabhadalwa umbwanziba nawauma nawajea muntu na watu kila kutieni uzi maisha kwa bata na babobo chaagete mpulisa uyo oba kananka major uyo oba tongi yao tegwa wapa nga mlandu wapa nga tite waka sungi waguli abaga jia mdeli azwa upepe kwa nga mtu waka mana mtu 08 waka mana kuji wabandu anguyo kumi mwuri vito asita ope uli muji maga ni mbaya batu kuti wambla mabala mabi kutela opposition ele oyo yofita muji mubo neini wakati wakupe kwa ibeli biyo vei jobs kute kwa tongi kazo kungande ya kwe yaga chia mkamunga babu kako fone na major utonga nkanile kuti mfana na musimbi utake ngite kumpa mwenye jobu deleka chari jidwe nga mwenye obu kampeina so jobu skata chitigiri mlandu wa uti waka kita denite watu jina kutekwa avule mwenye wa uyo kampeina beta chari jwe mane tukuma nengene nge zizoko simunga wa hilo njiga uvileka kanya kuma opposition pepe kuma upati itongo ni mwambi ni mandu basi mbalo kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa uJonathan Moyo akakatshiyane le siyacela siyacela uyibo abasibulaleli ilizwe lapha bekulehambisana nabomgabo beseze imithetho yabo labo ayiphala kokuphosa namhlanje uyakhuluma ungubani is nothing Zimbabwe politics yikho kusathinde lapha kuyathekho acabanga ukuthi ma engafuni ukuzilengela ukubuya kwiZANU PF ngokusebenzisa igabo ibizwe le-CCC CCC yinto yabantu akala nto azoyenza zonke lezi zinto azikhulumayo akula muntu ozomlalela engubani
Studio 7 Lauge abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika ikomiti yehlolisisa ngokwenzakala nyakenye lapho abalandeli bowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abangena ngamandla edalele the House ikhangelelwe ukuqhubeka phambili ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi uTrump useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli. Siqoxelo landela izombusazo elemelika umnumzana Difa waJapi Pango Dube saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Trump.
Suke kukhona impawu wazikhangela wazibona ukuthi ngalokho akubonayo njalo ngalokho akuanalyze akubonayo ubona elethuba elikhulu kakhulu lokuthi ngabe yenqobe ngoba sesike sababona abanye abathi besuke benqotiwe bahambele unomphela bengaphindi futhi bephenduke. Kodwa ke yena impawu zakazitshengisayo utshengisela sobala ukuthi uyabona ukuthi usaselalo ithuba lokuthi mhlawumbe zikhona izinto asengazi azilungise ezingenza ukuthi abuye anqobe njalo.
Ubona ungani engaba lula yini ukuthi anqotshwe ngumongameli Joe Biden?
Uyabe esele chance enkulu kakhulu engenza ukuthi abuye angene njalo abe ngumongameli weMelika. Ikakhulukazi nxa sithi siyakhangela inkulumo zakhe aqina ngazo kulamalanga nxa sithi silalela ama-interviews akhe. Ukhuluma kakhulu ngodaba lokuthi yena ngabe ukuthi yena nguye wayekhona ngabe impi le yase Russia le Ukraine ngabe ayikho ngoba uyazeka yathi ukuthi iziningi izimpi athi yena ngesikhathi sakhe sasekhona ezazihlongozwa ezazifakwa ngabe zabe khona kodwa ke ngendlela aphatha ngayo wenza ama diplomatic ways ezokuthi kweneliseke ukuthi akugweme lokuthi izimpi lezo noma babekhona abanye babezivimbisa ukuthi zibe khona kodwa egcineni kwagcina ungasabanga le mpi ngesikhathi sakhe ekhona ingakho engibona engathi ikakhulukazi impi e-Ukraine ne-Russia isingambeka engcupheni enkulu kakhulu ukuthi sengaba sezingeni elikhulu lokuthi sengabuya awine ikakhulukazi nxa sikhangela indlela uJoe Biden ayewaphatha udaba lase-Ukraine ne-Russia uye waluphatha ngendlela ebudedengu ocine busenza ukuthi impi leyo iqhubekele phambili lokhu ingapheli kodwa ke kulokho kusiba lo mfutho omningi olokusezakala abantu kulamalanga akusela muntu osafuna ukubona impi iqhubekela phambili abantu bafuna ukuthula abantu bafuna i-peace ngakho ngaleyo ndlela ngibona kusiba lamathuba amaningi ukuthi abantu sebengagcina besupporta umnumzane uDonald Trump besenzela khona ukuthi kube i-counter attack yokuthi ikube le ndlela yokuthi kutholakale isombululo esingenza ukuthi impi yase-Russia le-Ukraine iphele nxa kukuthi lakhona ingabe kukuthi ngaleso sikhathi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho iyabe ilokhu isasekhona
umnumzana Difa wajabha ebhango Dube ngolandela izombusazo ewele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalulutshwana kakhulu abatshengiselayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngelifisela impelaviki elithukela nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.